UMasisi uthi kumele abe eBotswana babekezelele izalwane zeZimbabwe ezibhekane lesimo esinzima somnotho ngenxa yezijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF esigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. UMasisi ubekhuluma emkhosini wokunika inkomo izakhamizi esiqintini seBobirwa duze lomngcele weZimbabwe kwindlela yokubuyisela izifuyo okuthiwa zantshontshwa ngabeZimbabwe. Abalimi baphiwe inkomo eziphose zifike inkulungwane ezintathu i-2891. UMasisi esithi ubonga uMnangagwa ngokumlalela phezu kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo.
Qakathekile ukuthi ngibonge umongameli Mnangagwa phezu kodaba lolu silobudlelwano leZimbabwe, kodwa kulabanye abangazwisisiyo ukuthi kungani sizwana leZimbabwe. Angithi abantu beZimbabwe izihlobo zenu.
UMasisi uthi uyakwazi ukuthi kulabanye abathi ngabe leBotswana liyahlanekela eleZimbabwe likhuze okwenzakalayo ngoba kulokusola ukuthi kukhona ungahambi kahle ngendlela uMnangagwa aphethe ngayo intambo zombuso.
Abanye bathi iZimbabwe kukhona engakuhambisi kahle, nakhona lapha eBotswana bakhona abakholwa khonoko besithi iZimbabwe ilizwe elilombuso oloncindezelo, ngakho kumele sikhiphe ilizwe lethu phezu kwalokho. Kodwa mina ngithi ngizaqhubeka ngikhulumisana kuhle leZimbabwe.
Uthi izijeziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga izwe ezenza abeZimbabwe ukuthi bangene kwele Botswana bedala amacala, ngakho uyazwisisa isimo sabo.
Nxa abantwana bebulawa indlala bayangena bathathe okungafanelanga ukuthatha, bayangena khonapha bezontshontsha ukuthi babambe ithumbu.
Kodwa ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube kavumelani lombono kaMasisi.
Asonto esingathi thina ibangwa ngama-sanctions leyo izijeziso zenotho, kodwa ibangwa yikuthi abantu eZimbabwe bayalamba ngenxa yokubuswa kabi, ngenxa ye-corruption ephezulu, ngenxa yosizo olukhulu obelungavimbeleka ngokubusa kahle eZimbabwe. Yikho okudingakalayo kuphela umbuso oqondileyo, umbuso ohlonipha amalungelo abantu, umbuso owamukelekileyo ebantwini beZimbabwe emhlabeni uza kwenza ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe, abantu bangadingi ukuthi baye kwamanye amazwe.
Omele iZimbabwe community kwele Botswana umnumzana Sifa Sichuma uthi noma nje kulo daba lwezijeziso zenotho abantu bekhaya kumele baziphathe.
Ngibona ngathi uhulumende for the sake of abantu bakhe wenze kahle, but lakho kutsho khona lokhu ukuthi lathi singabantu bekhaya abantu bake bazinuka amakhwapha. You know, ukuthi uvuke kusasa usule nkomo ezingu-100 ulele ungalankomo izolo asonto enhlele.
UMasisi uthi angeke avume ukubona abeZimbabwe behlupheka njalo abeBotswana bengakhohlwa ukuthi kusasa kungaba yibo. Ukhuthaze njalo amazwe angentshonalanga ukuthi aqhubeke ekhulumisana leZimbabwe kudingwe indlela yokwesula izijeziso zenotho. ELeBotswana liqhubeka lisindwa yikungami kuhle komnotho kweZimbabwe, sekungene abanye bezokwemba igolide ongekho emthethweni, kukanti abanye betheswa umlando wokudala amacala njalo nje. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kweleBotswana.